ngibona ngani kulomehluko loba ungasiwo mehluko khanya kakhulu ukuthi abantu ekhaya sebekhululekile ukuthi bakhulume intando yabo into eyayingekho ngesikhathi samgaqo.
Nxa usukhangele kodwa ukukhululeka kwabo khonokho kutshona
singathi i-step towards i-democracy. Loba singazi sibe sihluphekile kodwa sihlukuluza ngezinye izinto kulokunye okushotayo okungatholakali ekhaya kumbe okwemali kumbe ubuyini kodwa akulanto enhle njengokuthi uzikhululekile ukhulume uhleke ofuna ukuhleka kunokuthi uhlale unyenyeza usesaba lokuthi ukhulume ukuthi kuzathiwa uphambanisile ubuthi ubotshwa.
Kodwa kulabanye phela bathi ha vela kukhanye lokuthi kuyangaphi konke lokho.
Hayi, mina ngibona ngathi okuhluphayo ukuthi sikhangelele izinto ezijiyeneyo njalo sesahlupheka kakhulu empilweni zethu njengabantu beZimbabwe. So kuzasithatha isikhathi ukuthi size sinanzelele ukuthi esikufuna kutshintshe kuqala kuyini kumbe sifuna i-change yangkhona isipidi sakhona sibe ngakanani. Sikhohlwe ukuthi umgabo wabusa for 38 years izinto zilokhu zigudluzeka kancane kancane and mina angazi mina ngifisa ukubekezela ngibona ukuthi kuza kuya ngaphi.
Ye, kodwa ubona ngizani kuyaguquka yini ngokuya kwesikhathi?
Mina ngibona ngani kusiya ngokwesikhathi kuza kuguquka. Lokho engikwenza ukuthi ngitsho ukuthi kuza kuguquka yikuthi eZimbabwe infrastructure yethu lokhu ikhona. Izibhedlela zethu kazilali kodwa zini. Ama-sectari kawala lutho kodwa ami. Kawacabangisi umuntu kanenginengi ofuna ukuyainvesti ukuthi ngizathi kangiyakha i-sectari, ngizathi kangiyakha isibhedlela. Esikufunayo kathesi ezibhedlela yikuthi ama-farmers alunge agcwale imithi. Siqalise ukwenza eyethu imithi njengendlela esasiyenza ngayo. Ukuthi kuzabuya nini, I am very hopeful njengomuntu omdala ukuthi kuzafika ngelinye ilanga. But it's not going to come in full speed. Ukuthi kuyaphonga utshintsha olwesesadeni umunye kukhona kuzathatha isikhathi.